okumqoka ngalomthetho ozalawula amawadi angamachumi amabili lesithupha 26 yikubamba ngamandla izakhamizi zemaphandleni ewange ukuba zikhokhe umthelo wamadola amahlanu emelika ngomnyaka emuntwini munye ngamunye ngemva kokunanzelela ukuba imizi eminingi sekuyiminyaka ingakhokhi imfanelo le. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo, isiphathamandla esibona ngezemali kule kansili, uthi bakubone kuqakathekile ukubuthanisa izakhamizi ukuba bazichazele ngalomthetho.
Ngomthetho kufanele wonke umuntu over 18 abhadale $5 yakhe. But abadala bayakhalaza, andawo umntathe ziyakhalaza nge-$5. Sisasiqaliseni i-homestead umuzi ngomuzi ngomuzi. But ngomthetho sathi hayi abadala mani sibahlisele unzima sithi $5 umuzi wonke.
Unkosikazi Junior Neluswi obona ngokubuthaniswa kwezimali lezi uveze ukuba ezinye iziqinti kazilahlupho lokukhokha imithelo esithi kuqakathekile ukuthi ikhansili ithole imali yokuqhuba inhlelo lokusebenzela kuhle izakhamizi. Uphe umzekeliso wokuthi ngabe bebelandela umthetho wokuhlawulwa kwemithelo, ngabe umhlangano lo ubuzabe uqhutshelwa esakhiweni hathi ngaphansi kwesihlahla.
Sikhiphe sonke i-$5 siyathola $12,500. Xa sesikhiphe $12,500 ikhansili lethi sidina ibe siyi-reversend ithi fixend ibhadale abantu abakhaya, hambe singayehluka ukuba lehosi siyabalayo. So badala siyakhuthaza ukuthi asikhiphe namanye amawadi ayenza izinto ezinye ezinkulu ngemali zona lezi umthelo wekhaya.
Kodwa izakhamizi zamukelele elinyathelo ngokukhonona okukhulu zisithi lomthelo uphezulu kakhulu njalo azenelise nxa kukhangelwa ngesimo sendlala esisesiqintini lokusweleka kwamathuba emisebenzi yezandla engaziphathisa. Unkosikazi Miriam Ncube ongaphansi kwenduna uMvuthu uchasisa esakhe isizathu esenza engenelisi ukuhlawula lomthelo.
Siyakuswela sibili lapho esikuthengisela khona ngoba mina ngiyayiluka amacansi, ngiyalima engadini, ngiyaswela lapho engithengisela.
Lokhu kugcizelelwe ngumakhelwane wakhe unkosikazi Ntombi Yezwe Moyo othi ukuswela imali yikho okwenza bebonakale angani abafuni ukulandela imithetho yesiqinti.
Ungazuyithola sisugijimele kudleni akulalutho. Uyabuka ufisa sikuthi angungaza kuyekela ukufisa into esika, kodwa uyabufisa kodwa ngenxa yokuswela uswela ukuthi wenze njani. Kunje abantwana babesezikolweni ni-school fees kunzima kunzima. Ungahamba uthi uyafika, mina kuyabe kungizimela kakhulu ukuthi yinswelo leziyana ngenxa yokuthi exactly imali ayikho eZimbabwe.
Imithelo le ihlawulwa kubosabhuku ibisidluliselwa enduneni isiyafika kukhansili, kodwa usabhuku wekashetshethe umnumzana Victor Ndlovu uthi lakibo kayifiki ngesimo sobunzima bempilo.
Into ehluphe abantu ibephatha entweni yabe khuntho indlala eyasilamali yithi impendo yokuqala ithi imali asila isiyezwa sibili khona kuthi njalo sebhuka sekasela forward.
Umnumzana Joshua Ncube ophethe ibhuku le-BH36A uthi phezu kwenswelo abanye bekeliswa yokungaboni izithelo zalinhlanyelo.
Yona imali yale into engatholakaliyo, but izosekuthiwa ukuze sikwenzele lokhu yikuthi wena kuphume kuwe kuyaphumani sokuchiyana abanye abanye bangabelakho, but bekhangelele ukuthi bangaze bafake ingxeka kubuyi futhi ngendlela okukhulunywa ngayo la.
Ngokutsho kwekhansili yewange, eminye njalo imithetho esikhwezwe kugatsha lwentuthuko yezabelo ngeyokukhuthaza abamankampani abakumsebenzi yokwemba esiqintini lesi ukuba lawo akhiphe imithelo ezaphathisa enhlelweni zentuthuko. Eminye njalo izakhangela ngokulondolozwa kwezemvelo, ukujeziswa kwalabo abephula imithetho ezalawula ukuhamba kwezimota labatshayeli ikakhulu abamagonyeti abavame ukupaka loba ngaphi kwendawo yomango. Imithetho le ngelelwe ukuqala ukusebenza ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.